kusonto enhle ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizwele amanqina abantu bazithole bevalekile ikakhulu kobulawayo ngibona ngani abantu abanjengabo umduduzi mathuthu abantu abanjengabo othilias banda abantu abanjengabo baningi opatricia chabalala bazingelwe bakhamba bayacatha abantu abanjengabo umthulisi ngibona ngani abantu kobulawayo ikakhulu kobulawayo ngithanda ukukhulumela kakhulu kobulawayo ngoba abantu basebavalekile besethuselwa kumbe ukuthi bethuselwe ngubani mina ngifuna ukuthi ngivungithi ukuthi bethuselwe nguhulumende ngoba kasuka belobufakazi futhi angeke ngithi ukuthi kabethuselwanga nguhulumende ngoba kakunabufakazi kodwa khona ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihambe ziyehlala zidlala amanqina kuyinto embi kakhulu ezweni elikhululekileyo elalelwayo kwathiwa sekutholakale uSibusi kakukhangelelwanga ukuthi ngesikhathi sanamhlanje kube labantu abazingelwayo baze bahambe bayepatha ingwe bengabonakali
ungathini wena ngomumo onjalo ukuthi abantu babecatha kungakhanyi ukuthi kodwa uhulumende yena ekhona omele ebavikele kodwa engayenzi lutho
sengisela into okuthiwa i-breakdown yama-systems kuthiwa i-rule of law sesiselizweni nje eZimbabwe kathesi akumangalisi nxa kungavuka kuthiwa kule bantu abalamalecatha lezigane ezinjaboubhugu waram ezadathe abantu zababulala sekusituation liyana ukuthi nxa kungaleqezwa nje umentshisi anything can happen silo uhulumende esingakwaziyo ukuthi nguyo onyamakalisa abantu kumbe kulobunye umuntu onyamakalisa abantu kodwa uhulumende uyehluleka ukuthi avikele abantu sengathi azikahulumente ngathembaniyo zona zodwa kulamapholisa kulama-CIO kulemilitary intelligence kulezigange zeziphathi kuphinde kube labanye so kakahle kahle kutshengisela nje ukuthi akula ngangakubeka ngesilungu someone is just not in control okumele ukuthi ngabe uyachayela imota leyi akayichayeli imota ayitshana lezihlahla kudingakala ukuthi siqale kahle sisuze ingqondo sibone ukuthi senza njani ukuthi singakucubungula sikucwayisise sikuhluze njani lokhu okwenzakalayo elizweni
nxa sesikhangela okunye okufana lo mkhankaso lo osusabalele ngomhlaba jikelele othiwa wona Zimbabwean Lives Matter ungathini wena nxa ukhangele umkhankaso onjalo kodwa siyabona amanye amazwe nanti elemali sikhuluma nje yona le iviki banelisile ukuthi bazincedise bodwa bengayanga ebulenjini kuyadinga abantu ukuthi bazobaphathisa ungathini wena nxa ukhangele khona
iminyaka edlula iminyaka amakhulu amabili kwe-activism into eyodwa esengiyifundile ukuthi ukukhankasa kwe-social media kumnandi lichayelana izandla lithegana lilonke libhala lifaka kumatetasi ukuthi Zimbabwean Lives Matter kodwa konke khona lokhu kakuncedi lutho.